ezineyo lathi kuphuma kwabanye ababu kanti yena le Victoria Falls abangamalunga ukuthi hayi ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wethesa macala bani uvela ngaphi kumbe awusuke kwathini kodwa inazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo ngoba silamagqwetha ebandleni kanti njalo silengata osecretary for local government secretary general zingata eziyeneleyo ezokuzabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva kokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo ule ndlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa kwabonakala ubufakazi balokhu akwetheswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu ubaba umeya uDlamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe nxa kule nsolo thile ezikhona. Lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe izakhi yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki lokho esijalike ukubona kubozamtefu namanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo asilakho nje esikwetesa usodolobho wethu asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kube wayetheswa into ezinjalo ngoba kumele sikunanzelele njalo thinako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokho ukuthi umntu anjoliswe.